Inhloko zezindaba ze Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 ngozibandlela 2016. Ozifundayo unguNtungameli Nkomo. Impumela yemihloliso ye-A-level elotshwe enyakenye isiphumile njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwale mihloliso olwezimsek luthi abafundi abapasileyo ekade besesikolo zikarhulumente bayisilinganiso se-87.6%. Kuthi abalobe besesikolo ezizimeleyo kumbe ama-private candidates bafika ku-63.7%. Izakhamizi kanye labalwela amalungelo abesifazana sebamukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi akusavunyelwa ukwendisa kumbe ukuthatha umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasishiyagalombili. Kulabe Zimbabwe ababili ababhubhe ngesikhathi bezama ukweqa emoteni yamapolisa akwele Botswana ekade ibabuyisela ekhaya. Kunjalo nje amapolisa kwele South Africa athi asadingisisa ngengozi enzakale izolo eMokopane kwele South Africa kwafa izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi lanhlanu. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje asihluzeni bomama sikhangela ukudilizwa kwezindlu eHarare osokuthiye abantu abaningi bengelandawo zokuhlala. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 low 15460 kHz. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.